angeke ngithi ukungenzibuhle kwebhizinisi lami kubangelwa ngama-sanctions, kodwa umkhathi omubi wezomnotho obangelwa ngezombusazwe ezingemanga ngokuqonda. Sizakhumbula ukuthi bathi befaka ama-sanctions lawo i-America le-Britain, yatsho ukuthi kulokungaphathwa kuhle kumalungelo abantu, kuhlonitshwa kumalungelo abantu, i-freedoms of association le-assembly. Esinanzelela ukuthi ke ucuku lolo lokho lusiyaphambili lakhathesi, njengoba nje emavikini adluleyo sibone ukuhlukuluzwa kukamongameli we-MTC Alliance labalandeli bakhe esabelweni semaswingo. Yizo izinto eziphehla ukubana ama-sanctions aqhubeke elokhe efakwe yilamazwe abawafakileyo.
Kodwa abezanu-PF Ndlovu bathi izijeziso lezi zibulala umnotho njalo ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele.
La ngama-targeted sanctions, okutsho ukuthi ke ilizwe lonke ayisikho ukuthi amazwe la afaka ama-sanctions kadlelane lalo. Sananzelela singakhangela iZimtrade statistics, i-trade eningi ivela kiyo kanye i-America labo Bhilithane lamanye amazwe ase-Europe khonaphana. Yibo abasincedisa kakhulu futhi langezikhathi lapha siwele zingozi, imfazwe, ama-disasters phela. Uzathola ukuthi kwezempilakahle lapha yibo abasincedisayo ngama-resources, langemithi, langezinye izinto nje siyabe siziswela ngesikhathi esinjalo. Kanti-ke futhi singakhangela kungani sihlala sikhala ngamazwe amabili kumbe amathathu kumbe amane, mangake amazwe jikelele umhlaba wonke esingenza i-trade lawo, siyekele ukube sikhala ngama-sanctions. Ake sikhipheni i-America, sikhiphe iBhilithane, sithi mangake amazwe esingenza i-trade lawo emhlabeni wonke jikelele, maningi, kungani-ke singa-trade lawo senze kuhle njengalokhu amanye amazwe senza?
Ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe ubuye ume njalo ngezinyawo?
Esingakwenza msakazi ukuba sithuthukise umnotho welizwe lethu ukuthi kube lokuthibilika kwesiphangephange njengelizwe, sicakathekise ke ingatsha ze-power generation, ingatsha zokuthuthukisa amanzi, sicakathekise zikaloliwe, imigwaqo, i-cheaper communications, kanye lama-investor friendly laws. Lakhathesi banenge abantu msakazi asebefisa ukusuka emadolobheni ngenxa yesiminyeminye esesikhona, baye kuma-rural areas bayoqalisa ama-small to medium scale businesses. Kodwa-ke isimo sokuswelakala kwemigwaqo emihle, kwezamanzi, lamagetsi, yikho kwenqabela ukuba ilizwe lethu lithuthuke. Ngicabanga ukuthi lokhu kudinga nje uhulumende ukuthi atshintshe indlela enza ngayo, atshintshe indlela aqakathekisa ngayo lokhu esingathi nje i-service delivery ngamafitshane.